Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-13 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Amalungiselelo akhona siphakathi kwawo liyazi ukuthi nxa vele siza kuya ku-Congress kuzathatha isikhathi. Abantu abasibekezelele basinike ithuba kuzafuna imali, kuzafuna ukuthi abantu babe le-roadmap yokulungisa ama-structures siqalisa phansi.
Ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu usehambise udaba lokuvimba amalunga ebandla leli angamathumi amabili lantathu ukuthi angancintisi kukhetho lwe-by-election lwenyanga ezayo.
Ngala development ayenza esikolo asafundisa asayenzini wakhe uthathe imali uphele etshoni esegwanda uyaqila abazali yaphunga ubuya athi khona kufunakala ngifuna imali enje like athi ngifuna ama-R70 but amarizana azirisitwa.
Izakhamizi zeGwanda North azixotsha umphathisikolo weMacholo Moche Primary School zimethesa icala lokungaziphathi kuhle zisithi uyeba imali kanye lempahla yesikolo njalo udiliza imizi yabantu. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi abazi kuyozalwa nkomoni ekupheleni kwemidlalo eyokudinga intshantshu yezwekazi le-Africa emdlalweni wenguqu ye-Africa Cup of Nations yona iqala lamhla elizweni lase-Ivory Coast. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu ubikwa esehambise udaba lokuvimba amalunga ebandla leli angamathumi amabili lantathu ukuthi ancintise kukhetho lwe-by-election olenyanga ezayo. Iphephandaba lobulembu elesite lithi igqwetha likaChabangu uMnumzana Ngqobani Sithole usethulele umthethwandaba we-High Court lolu daba. Uhambisa amalunga la ayenqobile kukhetho lwanyakenye kodwa uChabangu wabaxotsha edale lephalamende lakumakhansili. Amalunga la goqela eyawedale lephalamende amabili uMnumzana Gift Ostalos Siziba. Wesigaba seChabalala phelandaba lo mnumzana Amos Jibaya owayenqobe kusigaba seMkhoba North lamakhansila amadolobho achiyeneyo. Kodwa uChabangu uthi lanxa efuna ukuvimba amalunga la kakayi emthethwandaba ukuyayethula lolu daba. Sixoxe lo Chabangu saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi ibandla le-CCC liqoqa ukwenza umhlangano we-Congress na.
I-Congress nxa singayithatha sifake ekuphawulweni kwenhlamvu zenkonzo singathi liBhayibheli. I-Congress nxa singayithatha njalo sifake enhlamvini zokholo singathi umhlangano omkhulu lapho obhabhathizwa khona uthole izibusiso uzalwe kutsha. Ngakho lokho ke akula muntu ongafuni ukuthi azalwe kutsha. Akula muntu ongafuni ukubhabhathizwa nxa usechurch kumele umfundise abambe iBhayibheli akungenise emanzini akukhiphe akunike ithemba lakusasa akuthethe akhuleke ukuthi izono zakho zonke kade zibe zikhona kazidlule uphila impilo enaphakade elotshintsho. So iCongress lakithi kuma political parties iqakathekile okwamagama. Akula leader, akula nkokheli engafuni iCongress. Ungabona inkokheli ibalekela iCongress kutsho ukuthi asonkokheli eloqotho, kutsho ukuthi asonkokheli ephuma mgceke ebantwini. I-leader kumele ivele ebantwini, izinqumo zenhlanganiso kumele zivele ebantwini, amaqhinga wonke ayenziwa enhlanganiso kumele avele ebantwini. ebantwini ibe yiyo iCongress ele final decision eza kuthatha isinqumo sokuthi inhlanganiso le izasebenza ngaluphi uhlobo, izasebenza ngayiphi indlela. So iCongress is very very important. So angila kuthandabuza ukuthi kule leader phakathi kwethu engasoke ifune iCongress.
Manje ungasitshela ukuthi amalungiselelo eCongress ahamba njani?
Amalungiselelo akhona siphakathi kwawo, liyazi ukuthi nxa vele siza kuya kuCongress kuzathatha isikhathi. Abantu abasibekezelele basinike ithuba, kuzafuna imali, kuzafuna ukuthi abantu babe le roadmap eyokulungisa ama structures. Siqalisa phansi indlu, phela iqaliswa ku foundation isiyafika ephahleni, singeke siqalise ngokufaka uphahla singakafaki i foundation, singakafaki umduli. So siza kuyaqalisa kuma branches, sibuye kuma wards, sibuye kuma districts, sibuye kuma provinces, sesiyagcina ke kuma national. So i Congress seqalisile amalungiselelo akhona. Okuqakathekileyo ngokulungisa ingcebo zemali ukuthi zizavela ngapi, lokudinga ukuthi ngobani abazasincedisa kulelo kulolo hlelo loCongress. Okunengi umnyaka uqala kuyathi kusiyafika i-first quarter, second quarter, abantu babesephakathi kwendima yeCongress. So kuyilo ulimi lweCongress belungiselela ukuthi bahambe phela bayekhetha inkokheli zabo. Inkokheli zabo zikwanise ukuthi ziphiwe imali date 5 years ukuthi zikhiphe iZimbabwe kulolu hlupho esilalo okwamanje siyaphambili.
Lo-ke ngozithi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC, umnumzana Sengezo Chabangu obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela
ndwandwe. Okuhlelo lwethu lwezemaphandleni lamhlanje, izakhamizi zeGwanda North ngolwesibili zixotshe umphathisikolo weMasholomushe Primary School zimethesa icala lokungaziphathi kakuhle, zisithi uyeba imali kanye lempahla yesikolo njalo udiliza imizi yabantu. Ngolwesithathu iqula logatsha lwezemfundo livakatshele kulesi sikolo ukuyaxoxisana labazali bona abathe phinde alugqobe umphathi kulesi sikolo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uAlbert Ncube eseGwanda.
Abazali babafundi besikolo seMasholomushe Primary labo bavukele esikolo lapho sivulwa ngolwesibili uyatshela umphathi sikolo umnumzana Everson Sinyolo ukuba kuphuma phele kulesi sikolo ngoba engaqhubeka kuhle umsebenzi wakhe. Ngalokhu Sinolo usuke kulesi sikolo wayabikela abakhulu bakhe kugatsha lwezemfundo eGwanda, bona baqhube umhlangano lezakhamizi ngolwesithathu. Ezinye zalezi zakhamizi ezingathandanga ukubethwa ngamagama zithi uSinolo usebhedlize isikolo seMasholomushe ebesihamba phambili kulezinye.
Usinyoro, lapha ifensi yesikolo ayikho, amaklasi kugcwele izikhova zikhona phakathi, omalulwani, vele ngathi into eziningi vele zifile lapha esikolo, akulanto e-right lapha esikolo. Usinyoro uyasihlupha emalayinini lapha kubogogo bethu lapho sithwalise nzima usinyoro.
Kambe mahlandla mangaki sibuya sikhalaza ngasona? Minyaka mingaki sikutshela yonke into ithuka lokuthuka, isenzani senzani
usoro? Mina ngisahambile eGwanda South wayesezenya, ngiyasazi isitori sakhe sezenya samsusayo.
Thina sicela ukuthi nalise hlukanise kuphela,
abathatha umuntu wakho,
othathani umuntu wenu sithiye lisithethele omunye bese lisibone ukwehluleka kwenu.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Mduduzi Mlilo ongumgcini sihlalo wekomiti yabazali balesi sikolo, othi uSinolo unguntando kayiphikiswa.
Ungumuntu okumele akutshele izinto but lingakwazi ukubonisana, so that is a challenge ukuthi you can't build anything wase omunye umuntu enjani esithi yena nguye wazi. So la umbono wakho yabuwufaka njani, akutshele khona i-ofisi lithe wena uyabufaka wayiphi ofisi, uyawufaka uphi umbono wayiphi ofisi.
Usobhuku weMasholomushe umnumzana Lovemore Ndlovu uthi uSinolo liqili njalo ngahloniphi inkokheli zomdabu.
Ngala development ayenza esikolo, asafundisa, asayenzini wakhe kuthatha imali phele echoni esegwanda. Uyaqila abazali yaphunga ubuya athi khona kufunakala ngifuna imali enje like sathi ngifuna ama 70 rand but amarizana azirisitwa wayesithimona ngize kubhala ukuthi photocopy paper yena is 2 rand but busi tinga ndi 70 rand le ngiyani thina sifuna abenze mfundo basinike umunye headmaster umutsha lo asamfuna sakwansi usebenza la bangamuyekela ependuka la ngikhangethi ungaba lengozi
ukansila ka ward 1 ekwano north umnumzana Stanford Nkala uthi iningi labafundi selihamba umango omude lisiya ezikolo ezikhatshana ngoba abazali bengawelelani lo sinyolo
okukhona ukuthi lo sinyolo kakusebenzeni ngakuyaba le ndlela yokuthi atshintshwe kuphela ke sibone ukuthi kuyiwa ngapo ngoba kubiza umhlangano lapha ezilongisa umhlangano wesikolo abadala ngabasakhophareti abadala abaningisebethetha abantwana babasebasa kwezinye izikolo ukuthi umntwana oseduze khona la atshiye isikolo kuko 200 meters aye ku-4 kilometers 5 kilometers ecaphane ecapha umfula
imizamo yokuxoxisana lo sinyolo iyehlule kodwa umnumzana Sidney Sibanda isiphathamandla sogatsha lwezemfundo esiqintini seGwanda ohlangane labazali ngolwesithathu uthi usinyolo uzabanjwa ngamandla okuthi ayephumula kusaphenywa udaba lwakhe kusenjalo ziqhubeka zisifa inkomo esabelweni sezansi semandebeleni kungenani lezulu elinensukwini ezedlulileyo abogatsha lwezokulima bathi sezifika phose enkulungwane ezinhlanu 4762 inkomo esezibulewe indlala uZulu ukhuthaza ukuba aqhubeke ethengela inkomo isikuba ukuze ziphephe ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngiAlbert Ncube
okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane labesifazane
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga namhlanje sicubungula eziphathelane lomnotho welizwe.
Ngichona njani? Mina ngimebhumpala, organizing secretary ka 128 eCountry Park. Ngizakhuluma ngimele omama. Siyazibona intengo zempahla ziyakhuphuka mihla ngemihla. Okuzwisa ubuhlungu kakhulu ngoba abantu abaningi okokuqala kabasebenzi nalabo abasebenzayo iholo labo liphansi kakhulu ukuthi ukwenelisa ukuthenga impahla kusuka kube ngenye into enzima kakhulu empilweni zabo okuyukuthi kwezinye imuli bagcina sebengasathengi okunye esingathi kibo kugcina sokungani i-luxury begcine bengasakuthengi omama abaningi ngabomama abazimele bodwa abangalabo baba njalo abanye ngabomama abangekho empowered nxa sithi empowered ngisho ukuthi omama bangela okunye abakwenzayo ukuthi bazithuthukise empilweni njengabomama akade belokhe bekhanyelela ukuthi ubaba ngiyohambisa emsebenzini abuyela khona okha kutholileyo kuthenge okufunekayo endlini kusetshenziswe imali maybe kuthenga imithi lokunye okungabe kufuneka ezindlini manje njengoba umumo welizwe utsheke kanje suka kube nzima kakhulu kubomama njalo isihelo sikubomama umama uyathwala nzima abanye basebenze bephila ngokwenza ama-peace job lapha lalaphana ukuthi babhalansise imizi ekhaya intengo yempahla le ngokukhwela kwayo kuyafanana kukhwela kwe-RTGS nempahla eziyabe zithengiswa nge-US dollar kungokunjalo iholo eliningi elabantu abasebenzayo labe kungama-RTGS even laba sesithi ngama asebesidla umhlala umudla nhlezi esingathi yipentsheni la ipentsheni kuyi-RTGS kusuka kube nzima kakhulu ukuthi ukuhlala ikakhulu emadolobheni sokungenye impilo enzima kakhulu engani sesikwenye linye ilizwe lingayisilolelela kithi
abantu bayathola yini usizo kuhulumende kumbe kwezinye iziphathamandla ezikumphakathi
njengenhlanganiso bekungakabi khona kangako okukhona ukuthi kusizakalise omama laba nemakhansilini abakhansila angenileyo khathesi besingakaze sibe lenhlelo ezinjalo ezincedisa omama ukuthi bazithuthukise kukanti phambilini eminyakeni edlulileyo bezikhona inhlelo ezikhona ezibuyele ezinye izinhlanganiso ezimbalwa nje ukuthi omama bathole ukuncediseka. Ngizane ku-example njenge-Africa Ahead yabuya yancedisa omama ukuthi bangene emaqembini bafundisane ngokuhlanzeka, bafundisane ngokugcina imizi yabo, njalo bafundisane ngokutshayelana esingathi ngumkando, kube betshayelana imali kumbe betshaya imali bebuthelele besuka lapho bayisheyeze kumbe sebesenza ama-projekt abafunayo anjengokwabo-dishwasha, kwenza ama-detergents achiyeneyo. Kuma-projects wona lawo kukhanya omama bayakuthokozelela kakhulu ngokuthi kuyabalibazisa okokuqala. Okwesibili, kukwenza babe nobudlelwane bona njengabomama. Okwesithathu, kubenza bagcine izimuli zabo ngemali zenezi abazitholayo kuma-projects wona lawa abayenza amancane. So ngikhwe ngithi ngathi omama bathola ukuncediseka khona kuma-projects wona lawa abafunda ukwenza ama-detergents, labo kwenza ama-crafts okwezikhwama lamangqongqo yikho abazincedisa khona.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Mabel Mpala obona ngokuqoqwa kwenhlelo ku-Ward 28 e-Country Park kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha uhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba siqoxa lonkosazana Nonduduzo Ncube. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ungaqala ngokusitshela ukuthi ekulobeni lapha ngeziphi ingwalo osuzilobile njalo ungathi zihamba kahle yini, ziyathakazelelwa nguZulu?
Yes, ziyathakazelelwa kakhulu. UZulu sengitshengisele isupport enkulu kakhulu. Okwakhathesi ngilengwalo eziwu-4 but kulolunye oluphumayo kathesi ngoJanuwari. Ezimbili zakhona ngezesiNdebele, umhlaba ungihlanekele, nelinye lithi buchitheka bugayiwe. Then kube sokusiba lelesikhiwa elithi All Their Flaws, The Life Skimmer. Lona-ke lilesiqhwele yalo ethi A Widow's Curse, yiyo ephumayo kathesi ngoJanuwari.
Ya, ungasitshela ukuthi ekulobeni lapha kuyini kahle kahle okukhangelayo esingathi thina ngesilungu okuku-inspirayo?
Mostly you find ukuthi inspiration ibuya from izehlakalo ezikhona empilweni xa ngiphila kimi kumbe abanye abantu nje engiphila labo, kungaba ngumakhelwane, kungaba ngama-colleagues kumbe abangani. So isikhathi esiningi inspiration it comes from zona lezi zinto eziyabe zisenzakala. Uyabona kwesi sikhathi kuyayenzakala ulutho ubusulubona and then you're inspired to write a story, sikhule from that particular event. So inspiration vele isuka from ama-real life experience.
Sizwa kuthiwa njalo nguwe oloba umdlalo lo olabo Madlela. Ungasitshela ukuthi umdlalo lo uthiwani njalo utholakala ngapi?
Umadlela Comes Home, yona-ke idlala ku-ZTN Prime, etholakala ku-DSTV Zimbabwe. So yiyo idrama engiyibhalayo kwakathesi. Idlala mostly idlala ngolwesibili ntambama ngabo-7.
Ungasitshela ukuthi manje kumdlalo wonalo bawuthakazelela yini abantu njalo uhamba njani? Singathi thina ukhangelani kakhulu kakhulu okwenza ukuthi abantu bawuthakazelele?
Abantu bawuthakazelela kakhulu ngoba ukhuluma most of the time there is ngitshela izinto eziyenzakalayo ezimulini. Main character yethu ngumadlela obviously, but lamanye ama-supporting characters akhona abantu njengabosithandazile, labosipikiri, labogogo nasinkinki. So ikhuluma mostly ngezinto ezenzakalayo ezimulini khona lapha, izinto eziyenzakalayo. It's a comedy but drama at the same time. So ilokuba i-comedy, ilokufundisa, iloku-entertaina wonke kundawonye khona lapho.
Ye, sizwa njalo kuthiwa ungusomabhizimusi. Ungasitshela ukuthi kuyini okwenzayo?
Ngivule i-Cowas kathesi ngo-December. I-Cowas isasentsha sibili ngoba ayikakwalisa inyanga, ayakwalisa inyanga kuviki le ebuyayo. so hayi yona iqhuba kuhle sibili sayithi sabona nje yenza njani kodwa hayi ubulawayo nje ngiseli support enkulu kakhulu so ikho engikwenzayo kwakathini.
Wena ngosakhulayo ungasitshela ukuthi ukhangeleleni elakusasa ukuthi uzabe usenzani?
Ngikhangelele kakhulu ukupromota isiNdebele in terms of literature, in terms of entertainment, ukuthi nje anti yakwazi ukuthi elizweni lethu izinto vele zomile, especially Africa ayila support kangako. Futhi ngikhangelele ukuthi mina lami izadlala indima yami ukuthi ngipromote ulimi lwethu, ukupreserve ulimi lwethu, ngipromote i-entertainment sector yethu khonapha koBulawayo nakwezinye indawo ezigoqela uBulawayo, emakhaya konkayi Tsholotsho konke kusiya Baby Gwanda Plan. So ngikhangelele ukuthi umsebenzi engiwenzayo uzaba ne-impact not only ebantwini nje ababe bekhonjina umsebenzi wami, but ngikhangelele ukuthi uzaba ne-impact nakwamanye ama-artist asele khona nabanye abasakhulayo. So hopefully eminyakeni le ebuyayo ngizaqhubeka nisebenza namanye ama-artist akoBulawayo.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli ukhuthaza ikakhulu ontanga ukuthi ngesikhathi lesi iningi likhala ukuthi akulamisebenzi lokunye okunjalo, kuyini abangakwenza?
Advice yami ukuthi bakithi akulamuntu ozasinceda, akulamuntu ozasinceda, the more uhlala the more isikhathi sihamba, and empilweni akulanto ongayi isikhathi is something that you can never recover, no matter what you can never recover time, once it's gone it's gone. So into enkulu ukuthi usukume wenze khona okukwanisayo, siyafika isikhathi sokuthi ungafaka i-discipline kwi-commitment, fakele hard work kuyasebenza, ngoba singabe silokhu sihlezi simelele ukuthi kube khona umuntu ozasinceda kumbe kube khona i-institution or i-political party ezasinceda, sizaze sigugge silokhu sihlezi. So the best thing ukuthi usukume usebenzise izandla zakho udle isithukuthuku sakho.
Lo-ke ngunkosazana Nonduduzo Ncube ebesixoxalayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bathi abazi ukuyozalwa nkomoni ekupheleni kwemidlalo ekudinga intshantshu yezwekazi le-Africa emdlalweni wenguqu e-Africa Cup of Nations, yona eqala lamhlanje elizweni lase-Ivory Coast. Okuningi asikuzweni kunithathela izindaba e-Studio 7 uJoseph Njanji esiphalolodwaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umdlalo wokuqala womncintiswano we-2023 Africa Cup of Nations ukhona namhla ntambama, njalo uxega iqembu elimela ilizwe liqoqela imidlalo yele Ivory Coast kanye lele Guinea Bissau. Lawo maqemba kusiba sika Group A indawonye le Nigeria kanye le Equatorial Guinea. Kule zibaya eziyisithupha ezibunjwa ngamaqembu amane ngasibaya sinye. Umlandeli womdlalo wenguqu ohlala elokitshini leluveve uMusa Moyo uthi uba khona kwamaqembu angamashumi amabili lane 24 ancintiswa ukuphakamisa inkezo ukupha ithuba amaqembu amela amazwe angelandumela enkulu emdlalweni wenguqu.
Ya mbona ukuthi amanye amathimu lawa angasoma favorite this time azakwanisa ukudlala lawo, ekwanisa ukungenisa ama-results because ibhola selitshintshile this day. Akulandaba ukuthi abanye badlalela iwatwanti, so kutsho ukuthi sizabona lati bhora eli-competitive, sizakholisa sebengangena lawo Tanzania wona lawo esikhangelele ukuthi ibe phambili, singabi lokhu esilandela noSenegal kuphela sikhangelele omanye.
Nakwelinye icele ubheka impilo ngwenya odlala kusigaba sika Division 2 edolobheni lakoBulawayo uthi yena abadlali abadlala phetsheya kolwandle yibo akhangelele kuyibo.
So siyabe sikhangelele ukuthi njengoba kuyabe kulama-players amakhulu asuke ezweni esikhathi AFCON izochaza, njalo siyakhumbula ukuthi kuqala kwakuthethe umane ngephakamisile, so sikhathele ekhathi ukuthi hayi usalala uzophakamisa because lati yabe isikhosta ngale uLiverpool, sikhathele ukuthi maye kuya ngapha hayi uzosenzela kahle.
Umhlubulo wangezansi yezwekazi le-Africa umelwe ngamaqembu abalisa ele South Africa, iZambia, iMozambique, iAngola kanye leNamibia, njalo wayeyintatheli yezemidlalo osesebenzela iqembu leBulawayo City uThandiwe Moyo uthi uyakholwa ukuba phakathi kwawo lawa mazwe kukhona elingenza izimanga.
Sinakhangeli South South Africa ilama players amaningi avela kuma Mamelodi Sundowns and yona iMamelodi Sundowns nxa siyikhangele isiyenze kuhle Africa. iZambia yona seyayiwina iAfcon and ngithemba abantu abaningi especially lapha eZimbabwe bengabe bekhangelele wona lawa maqembu.
Odlala iqembu labasakhulayo le Highlanders uDaniel Madondo laye uthi ukhangelele kuba iqembu le South Africa liqhubeke kuhle.
Thanda ukukhuluma in South Africa ngoba yine parent country and futhi sayibukela le Premier League yangkhona. Themba ukuthi singakhangela yakiyo ngiyenza ngcono ngoba ama player agood awethemba azwane ama player agood benga producer into engcono benga ba le chance ukuthi be qualify be phambili.
Unqobani Ngwenya la yoke wadlalela iqembu labasakhulayo le Highlanders uthi yena ukholelwa ukuba intshantshu izaphuma kumaqembu abadlali abaningi abadlala phetsheya kolwandle.
Hali ku Cameroon le ama players amaningi singakhangela bazalelwa vele kuna hari France endaweni vele izithole i-training konke okuningi vele kuhle. So sikhangelele ubone ukuthi labo besikhiphele wonke all the based in this office inhlanga.
Ukusasa ngensonto iqembu leNigeria lizadlala lele Equatorial Guinea komunye umdlalo wesibaya sika Group A, ukuthi kusibaya sika Group B iqembu leEgypt lizadlala lele Mozambique, ikanti eleGhana lizadlala lele Cape Verde. Iqembu leSenegal liphethe isicoco ngemva kokunqoba eleEgypt ngo-2021, ikanti eleEgypt liphutshelise endaweni yesibili njalo langomnyaka ka-2017 lapho elinqotshwe khona ngeleCameroon. Umncintiswano weAfcon 2023 uqala namhlanje zilithumi lantathu kuzibandlela njalo uhlelo ukuba ufike emaphethelweni mhlazili chumi lanye kunyanga kaNhlolanja. Le midlalo kwakumele idlalwe enyakenye ngenyanga kaNhlangula loNtulikazi, kodwa yasidluliselwa phambili ngoba isimo somkhathi siyabe singalungelanga ukudlalwa kwamdlalo wenguqu ngaleso sikhathi elizweni lase-Ivory Coast. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi werumba uBright Dube ozibiza njalo ngokuthi nguKing Brian. Nangu lapha ixoxa loNtungameli Nkomo Studio 7 nesingu yakhe entsha elesihloko esithi Khuzani Abantwana.
Sarbonan Sarbonan Kamura Eplam Escaven Sematinwa. Quezom Tulo and Zamanga Kulu and Yetuli Amasing Check Ang 2 last year 2023. Umanje Singena Ulomia 2024 is a Tula Iful Alpa.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngokuhlala ngihlala elizweni lase South Africa. Abangathanda ukuthenga umculo wami bengangithola kulezi inombolo +27 78 688 2933. Ngizoziphinda futhi +27 78 688 0788-2933.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Kini balandeli, bengicela uxhaso kakhulu. Ngisamncane kakhulu endimeni yomculo. Ngicela nami ningizekele. Ongathanda ukuthi maybe ekhona ukuthi esebenzisene nami, ngakhona ukuthi esondele kimi engincedise. Ngingajabula kakhulu la uma ngithola sengisezingeni eliphezulu, sengilingana labanye abaculi asebephambili.
Siyabonga King Brian esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandes, dimaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilale.